kimeliwe Zimbabwe ya kuminavo ala nandela umdali enko kwa shili kere wa kuru nyemza kukula shikina ngumune umdali wa ile mdumine la umdali enko kwa vo mama yuna ore uja reka manoguba na urufaro mahiti na chingura urufaro ule mdumine enkulu nyemba kukule kwa mbule Zimbabwe kwa kulu ngo 2011 lapo kwa mbula jiki elongo wa kona rupo safa yunze la ayo jale ngayo lukune bisi kwa mbula jiko mbunga mbunga ebizwe lezimbabwe ngaleso sikhathi ukhongoje Robert Gabriel Mugabe wathokoza kakhulu watsho ukuthi ngizokuthiwa irufaro irufaro ubise intokozo lokho kwakuhambelana nelizwe lakhe ngakho-ke lokho ngiyabona kuyajingisa okubana lapho silahlekelwe ngomdlali obenja kungasenani eminye imidlalo ayeyidlalile wancedisa ukubana iqembu lakithi lama-Mighty Warriors liyofika khonale kumncintiswano yabomama e-Afrika njalo ncedisa njalo nokubana sihambe e-Brazil kuma World Tour Championship. So zengumdlali sibilole ndumela omuthuki ibizwe lakithi ukubana lithole ukuhlonipheka kwezemidlalo wengubhu.
Ugulile na
umashinkura kukhanya usuke wehlelwa ngumkhuhlane esothiya ezengubhu kuphambanisekile kukhanya yade esadlala kwasekuphambaniseka sehluleka ukuthi enelise ukuqhubekela phambili elokho edlala imidlalo yengubhu wamiswa. Wathi sokunjalo kasazange impilakahle yakhe ayisazange imvumele ukuthi abe elokhu edlala umdlalo wengubhu. Njalo njengathintana nabanye abanye nabaqeqeshi bakhe omunye olendumela uRosemary Mtata watsho ukuthi hhayi wayedlalela wamthatha wayedlalela iqembu le-Brio Cranes wamtisa ku-national team njalo ubedlala emuva wamsusa emuva wamdlalisa phambili lapho ayenelisa khona ukuthi ahlose kakhulu ohlosela iqembu lama-Mighty Warriors khona ukwenza ukuthi liphumelele liyofika-ke kumncintiswano leengikhulume phambilini.
Uthiye bani muva
kungubi yakhe-ke kungakacaci ukubana obe nabantwana abangakhi kodwa ngumuntu obile muli njalo ngumuntu oke waphila emshadweni kodwa bekungacacanga ukubana ube nabantwana abangakhi. Ngumuntu sibili owayevuthile obethanda impilo yokuphila engikhaya enomkakhe njalo labantwana kodwa akusaphumelanga egcekeni ukuthi sazi ukuthi abantwana bahlebheke bangakhi. Lokhu ukulahlekelwa esukwenzileyo nguye uRufaro Mashingura kuyadanisa kakhulu ngoba ngomunye owayeyisibonakaliso sokubana umdlalo wengubhu wabomama ungafika esiqongeni esinganani ngalokho ayekwenzele iqembu lama-Mighty Warriors. Izakhumbula ukuthi iqembu lama-Mighty Warriors lihambe yibe lakuqala elabosemashingura ukuyafika ku-World Cup yabomama e-Brazil yibe iqembu lakuqala njalo ngesikhathi sabo umashingura baba lendimela enkulu umqeqeshi wabo engu-Shadrack Mlawuli banqoba bantu bayadlala emncintiswaneni emkhulu khonapha e-Afrika. Ngakho-ke ukuba khona kwakhe encedisa iqembu lama-Mighty Warriors njalo ehlohla kakhulu khona ukuthena kwathengisa ukubana ube ngumuntu wonjani njalo kwathuthukisa ilizwe lakithi kwezomdlalo wengugu wabomama.